Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngesonto mhlaka 18 kuNhlangula 2023 ngokuphindwe. Endabeni zethu lamhlanje.
Why should we announce candidates in the context where we have ZANU-PF literally pursuing our candidates one by one?
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizakwethulela uZulu ngolwesithathu amagama abazancintisa kukhetho olukhulu olozayo.
Ilanga ngelethu thina obaba, ilanga ngelenu majaka selingobaba, ilanga ngelethu sonke sizaba ngobaba kusasa, ilanga le-Father's Day kasiliyenzeni libe lelanga elilohlonzi.
Namhla lusuku lwabesilisa ole Father's Day. Sizalethulela izemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa lithi amagama labo abazancintisa kukhetho oluzayo azakwethulelwa uZulu ngolwesithathu. Kubika uTobias Mutsingwa.
Lokhu kukhulunywe ngumkhokheli webandla le-CCC, umnumzana Nelson Chamisa eHarare namuhla, ngesikhathi exoxisana lentatheli izindaba ngokukhethwa kwabantu abazamela ebandla leli kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ngwabakazi. UChamisa uthi ibandla elibusayo lilakho ukudlala ngoZulu kungethulwa amagama abakubandla le-CCC ungakafiki usuku lokuhlelwa kwalabo abazancintisa kukhetho oluzayo.
Why should we announce candidates in the context where we have ZANU-PF literally pursuing our candidates one by one? Why should we give you the final list now so that we are advertising targets and victims? We are dealing with ZANU-PF and we know how to deal with them.
Ekhuluma le-Studio 7, umsekeli wesikhulumeli se-CCC, umnumzana Gift Ostalos Siziba, uthe ukuphuza ukwethula amagama abantu abazancintisa kukhetho, benzela ukuvimba ibandla le-ZANU-PF elilakho ukwenza umathanda ngamagama abazancintisa bemele ibandla leli.
Thina lalapha esiphikisana la, kunokurongelana okwenzakalayo. Thina njengenhlanganiso bakhuluma abesilungu, bathi once bitten twice shy. Kodwa ngokwamanje asusesiwafake ngiqheke kubana abayi 210 bakhona ngobani, kodwa sesilitshelile kubana i-210 izavela ngani.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee kubandla le-ZANU-PF uthi i-CCC libandla lamagwala njalo lizanqotshwa okumangalisayo kukhetho oluzayo.
I-TBC isitshengisele sobala vele ukuthi kona libandla elidestined ukuthi lizadliwa ngoba kuyini abangakwesaba namhlanje. Ama-elections had been happening kusukela ngo-1980, ama-candidates abo ebephuma egcekeni becampaigna kuhle, akula muntu owabulawa kumbe wadliwa kumbe waginywa. Behlulekile ukwenza into yabo ngendlela enhle.
Umnumzana Praise Moyo, omunye wabaqhuba uhlelo lwe-consensus candidate selection olwenziwa lebandla le-CCC, uthi njengokubona kwabo benze umsebenzi omuhle njalo baqondile labo ababakhethileyo.
According to esakubonayo on the ground, these candidates are the most preferred. Yibo abantu abafunwa ngabantu ukuthi babenele as representatives for either council, MPs or other positions.
Unkosikazi Ellen Shiriedenga, omunye wababona ngezokhetho kubandla le-CCC, uthi ibandla lakhe lizanqoba okumangalisayo emaphandleni lonyaka.
Singakhangela njengebandla sibe neprogramu yokuba ngumgwazi lapha esingene khona ezindaweni lapha zisihlezi zisabela khatshana, kungeniwe kakhulu kwasetshenzwa. So sibona ukuthi indaba le yokungena emakhaya isincedile kakhulu, njalo khathesi we are confident njengebandla ukuthi sizathola ama-wards lama
lokhu kusekelwa ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omele iBinga North edalele parliament ekubandla le-CCC.
Two-thirds majority parliament iyakwanisa ukutholakala indlela esebenze ngayo nendlela esikhangela ngayo ama-constituencies wokutami njani ngibona ngani sizathatha upresident sibinde sithathe iparliament.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Elton Ziki uthi bayazikhulumela nje abakubandla le-CCC ngokunqoba kukhetho oluzayo.
Izinto ze-TCC azimanga kuhle ngoba isikhathi abasithethe sona ukuthi bephume namacandidates azamela izigaba ema-council ama-MP bayenzeni. abantu ngiyabona ukuthi khathese sebebonile ukuthi iTCC ayiyandawo eyakhona yona.
Idale le nomination court lizabhalisa abafuna ukuncintisa kukhetho lwalolunyaka ngolwesithathu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguTobias Mutsingwa.
Bakhala abantu eZimbabwe ngokutshona womfelokazi uZododa Bengwa obhubhe ngolwesihlanu. Ibandla lezapoliti litshiwe ngumuntu obesaziwa kakhulu ngokusekela umuyi uDumiso Dabengwa owake wakhokela ibandla leli. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Strike Mkandla owake wasebenza lo muyi uDabengwa owayecetshiswa ngasese ngumkakhe.
Sizile ngokubhubha kwamakhumalo kumsisigabeni. Kodwa-ke ngalaphambili sakhalela imuli bekungakathuthi lutho ngoba sibasize impelaviki lapha khathesi akuzange kube nethuba lokuthi amaphepha aqalise ukulungi kulentela ukuthi azobekwa lapha ekhaya ngisuka khona lendlu.
Ye, kuyini ongasitshela khona ngomama unkosikazi Dabengwa?
Kuzangeni phakathi kwepolitiki kuma-structure sithi thina kubengekho kungalasikhundla epatini kodwa umuntu owesenza okuningi ngemuva kuncedisa uDabengwa.
Lo ngumnumzana Strike Mkandla owakwasebenza lo muyi uDumiso Dabengwa bekhuluma ngesililo somfelokazi uZodwa Dabengwa ekobulawayo. Namhla losuku olukhathekileyo olwabesilisa olwe-Father's Day akasizwa abanye abantu bekhuluma ngosuku lolu. Imbongi ezilodumo Obert Dube lomoya okusayidi yibo abaqale besiziba.
Ilanga ngelethu thina obaba, ilanga ngelenu majaka selingobaba, ilanga ngelethu sonke sizaba ngobaba kusasa. Ilanga le-Father's Day kasiliyenzeni libe lilanga elilohlonzi, sibe ngamadoda uqobo, sinanze omama, sinazi izingane, sinazi imdeni yethu. Ilanga elihle kakhulu yini lonke bobaba.
Ukuba ngubaba akusiyonto encane.
Ungababi ngoba ngubaba oqotho.
Oba ngubaba oyisibusiso abantu abaziqhenya ngaye.
Ube ngubaba ongumalume ongalumiyo.
Nanzo ke
ingqobe zikhonapho.
Ukhethwe Bebe ngikhuluma ngise Gaborone Botswana. I-Father's Day lilanga oliqakatheke kakhulu ngoba kulapho esinanzelela khona obaba. Obaba isikhathi esiningi ngabantu abokuthi njengama-providers kuma-families. Sonke sikhangelela kibo ukuthi besivikele, besinakekele, besenzele konke nje. Whether bakwenza kumbe bakwenzi. So izikhathi eziningi umuntu ongubaba uhlezi nje ekhathazekile ukuthi i-family inga-right na kumbe injani. So isikhathi esinengi sibalokugcina izidingo kumbe ezabo izinswelo bezifake eceleni ngenxa yezimuli, unkosikazi nabantwana nje lokunye okunenginengi. So usuku lolu luqakathekile ngoba yilona usuku lapho esizikhohlwa thina sikhumbule obaba bethu. So lami ngithi Happy Father's Day especially to my father uShadrack Maziwa Bebe ungikhulisile, and ngithi Happy Father's Day to obaba bonke abakhona labangasekhoyo. Ngithi lilale ngokuthula.
Salibonani balaleli labasakazi baka Studio 7 okhulumayo ngoSimbi kaIgobi from Gwanda kwamanje, kodwa ngikhuluma ngilapha kwelase South Africa. Sijabulele i-Father's Day. Hayi ke mina njengobaba wemuli okwanamhlanje angibele nhlanhla i-Father's Day benhle kimi ngokuba nginxuswe ngomakhelwane abase-South Africa lapha banginxusa ukuthi hoza baba njengoba la ngubaba. Besenza umcimbi wesintu, besenza lokho kuthiwa umbuyiso. So ngishuthi hayi obaba labo mama sijabuleni-ke ngalo le i-Father's Day.
Igama lami ngu-Blessed Mlilo wasenyamendlovu village 3. Ngithi Happy Father's Day kubabami uPilot Mlilo ku-village 3 Akutan Cruz kusobhuku Amos Ndlovu. Laye ngithi usobhuku ngithi Happy Father's Day kunkulunkulu abagcine kungayisibo obaba bethu besingeke senze lutho ngaphandle kwabo. So ngibafisela okuhle kodwa nje empilweni yabo.
Salibonani lonke bobaba. Sithi Happy Father's Day today langa labobaba. Ngithi Happy Father's Day kubaba wami uGumbo ePlumtree, usemarula bese ngithi happy Father's Day kumzala wami uNdaniso usekhaya eNyabane, bese ngithi happy Father's Day kubaba wabantwana bami ngilaye lapha uya smile uNgwenya Tshela. Ngiyabonga, kubele lange elihle bobaba.
Lo nkosikazi Phakiwe Tholakele Sibanda. Laba abanye libazuleyo ke ngabalandeli beStudio 7 akade bekhuluma ngosuku lweFather's Day. Sangena kusigaba esilandelayo, sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Yoweri Museveni wakule Uganda usenike ibutho lakulelo lizwe amandla amakhulu okulwisana lamalicatsha awe-Allied Democratic Forces. Abulele abantwana besikolo ngolwesihlanu abangamathumi phose amane 37 eLobirira Secondary School athumba abayisithupha. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umkhokheli wakule Russia uMnumzana Vladimir Putin walile ukwamukela okucelwa yinkokheli yezwekazi le-Afrika ekhulumisane laye elizweni lakhe ngokubeka phansi isikhali kulandela ukuhlasela kwelizwe lakhe kwele-Ukraine. Inkokheli yezwekazi le-Afrika egoqela umongameli Cyril Ramaphosa ibicela ukuba uPutin amukele ukuthi ele-Ukraine lilizwe elizimeleyo athi ingxenye yakole-Russia. Sokwisikhathi sezamasiko. Kusigaba samasiko lamhla sisetsholotsho lapho sixoxa khona lo mnumzana Jeffrey Golide Chuma. Ye, uGolide ke incwadi kwezamasiko esintu. Kulezinsuku kulani nxa kunje egangeni la?
Lo mviyo okusiwomile nje kodwa kuthi hayi usadobheka. Kule msosobiyani kuyadobheka. Kuphinde sibe lalokho okuthiwa yimpumpulwane. Kodwa amathemiswane eselandla nje ukuthi lawo nje esikhathini sakhona kodwa hhayi akavuthwa kuhle lapho ngokunye okukhona. Thina lapho singelelane logwayi umfula kulento okuthiwa yizakyabayi abanye bakubiza bethi ngamasili. Hhayi lakho sekukhona sibisokuchaza nje ukuthiwa ndithiwa nomfula. Kodwa into ezithandwa kakhulu izimpunzi lezani ungabona nje impunzi iyagephagepha mbijana la ugepha kakhulu khonapho uzathola izakyabayi.
Ye, ukudla lokho okwesintwini kuyanceda kanganani?
Unceda sibili kakhulu ngoba abadala ubona babekusebenzisa ikakhulu into yabo umviyo labompumpulwane labemsosobiyane babephumula into enelyani esikhona sebantwini okuthiwa umkhuhlane wethukela ngoba abantu ithukela babengayidli kakhulu. Ithukela sasiyitholela khonaphana kuzena ezo zinto ompumpulwane omsosobiyane ngoba umpumpulwane isikhathi indawo ekunxakudala vele bekhana ukuitiye kuthathe njeko zintanganyana nje kubhoyile ibe njeziko sinike inkovulyana sinathi. Yikho nje kwakukuhle ngalokhu kwakuqeda futhi nento lezama-PP i-BP. Umuntu wathi njengabantu abale-BP njengabantu nje bayathanda ukuthiizithile zona ezezeganga impilo yakhe ngaba ngcono kakhulu kunalokhu abakwenzayo kwamaphilisi.
Ye, siyakuzwa kakhulu. Yikuthi isikhathi iso silomhawu Golide akubatshela abantu sibili ngakhonokho ukudla kwesintu ukuthi pho njengoba bengasakutholi behlala emadolobheni bayakutholaka.
Ya, ukudla kwesintu sibili kuyakhasili nomuntu ehlala edorobheni kayisibo bonke kodwa abantu abasemadorobheni. Ungazi usedorobheni sibili uba nayo imuli esekhaya kumihloko zakho esekhaya abazami ukuthi baphathele into ezikazenezo omviyo bona bana umpumpulwani umsosobiyani lakho nje kwembe khona kuyazobantwa nje kulethukela beme kakhulu ukudla into ezilethukela eningi bonani impilo yabo ingabenza ukuthi bephile ngcono mathi abantu abaningi vele sekele mkhuhlane evele yakhe lingajayelekanga vele ebantwini besintwini but ijayeleke emakhiweni. So yikho nje batshela khona ukuthi akula muntu ongelasihloko sakhe esikhona emaphandleni lapho.
Ye, lo-ke ngubaba uJeffrey uGolide Chuma khona ngale-ke etsholojo. Siyabonga kakhulu-ke ungathini lokusasa baba Golide.
Ubonga mina Mthembu Themba.
Owawusenziwe manje.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontungameli Gomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusishwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje.
Ngifuna sikhangele kumaHebheru chapter ka 6 iverse ka 11 kusiya ku 15 ibali sithi sifisa ukuba yilola lo wenu akubonakalise lokhu kukhuthala lize liphelele ithemba lenu ekupheleni ukuze lingabe ngabavilaphaya kodwa libalingise labo abathi ngokukholwa langokubekezela badla ilifa lesithembiso. Into eqakathekileyo engifuna sikhulume ngayo namhlanje lithemba. Kambe abantu abaningi bayaphambanisa ukuba lethemba lokuba lesifiso. Ngiyakhumbula ukuthi safunda kwathiwa kulezifiso zika-amukela. Ngakho-ke nxa sikhuluma ngethemba akumelanga sikhulume ngezifiso, kumele sikuqathanise sikwehlukanise. Ithemba engikhuluma ngalo lithemba eligxile kuNkulunkulu. Siyabona lapho uPawulu wayekhuluma kumaHebheru bekhuluma lamaJuda ababesuke bebaleka bebalekela ukukhathazwa ababekwenza nxa kukholwa kuJesu. Kwakulula ukuba umuntu eseyedwa engale babemele ukuthi umbuso kaNkulunkulu bekhona, babe lethemba ukuba uJesu nxa ebuya uzokuthatha yonke into atshintshe umbuso kaNkulunkulu bekhona. Kodwa babona uJesu sefile, babona uJesu sevukile njalo kwabafileyo, kodwa wasehamba wabatshiya. Ngakho kwakulula ukuthi abantu balahlekelwe lithemba. Kunjalo lakithi kathesi. Sokule minyaka engu-2000 edlulayo uJesu wabakhona lapha emhlabeni. Nxa sitshumayela leli vangeli kulula ukuthi abantu balahlekelwe lithemba ngenxa yokuthi lapha emhlabeni bathenjiswa izinto eziningi ezigcina zingaphumeleli. Bathenjiswa ngababusayo kumbe bathenjiswa ngalabo ababambe zepolitika ukuba kuzayenzakala lo nyaka ungamvotela ngizayenza lokhu lalokhuyana, ngizayenza lokhu lalokhuyana, bangene belethemba. Kodwa lokhu ayisikho themba, izifiso, ngoba umuntu lo asikwazi thula amandla okwenza into leyo abethi ayithembisile. Kodwa nxa sithemba uNkulunkulu siyabe sikwazi ukuba sigxile edwaleni elinganyikinyekiyo. UNkulunkulu uthi yena nxa ekhuluma labantwana baka-Israyeli uthi yena ngala sithunzi esiphendukayo, njalo kaso umuntu onjengomuntu othi mina laphana bengudlalisa kumbe bengisomela. Into uNkulunkulu abeyithembisile uyayigcwalisa. Sibone umzekeliso onikwayo lapha ngumlobi wamaHebheru ukuthi u-Abraham ngenxa yokuthi wathemba uNkulunkulu wagcina sokugcwalisekile ithemba lakhe. Njalo-ke nxa sibala kumaHebheru chapter ka-11 iyakhuluma ngalabo ababethemba uNkulunkulu phakathi kwesikhathi sokuthi balilahle lelo themba. Ngakho niyakwazi ukuthi namhlanje nxa ngikhuluma labantu abathenjiswa izinto eziningi ngabantu balapha emhlabeni, wasulahla-ke ithemba kulabantu abathenjiswa ukuthi ngizakuthatha engxenye uthusa ukuthi uyatubona hawu umuntu lo wakuthembisayo nawe ngiyani usetshatile ngale, udabuka inhliziyo ulahle ithemba. Kulabane njalo abathenjiswa izinto eziningi ngamantombazana agcine umuntu esezithwele ngoba ethenjiswa izinto eziningi ezingamanga. Ikanti into esiyithenjiswa nguNkulunkulu uyayiphumelelisa njalo uyayiphelelisa njalo uyayiphutsha. Ngakho-ke namhlanje ngifuna ukuthi nxa sikhuluma ngethemba lele engubalileyo, faka ithemba lakho kuNkulunkulu ungalifaki emuntwini.
Akuyibhethe mfundisi.
Asithandazenini. Baba, ngegama likaJesu ngiyathandazela abalaleli wonke umuntu olaleleyo ukuba laba sebalahle ithemba, laba abeza ubuhlungu ngenxa yokuba izinto azibahambeli kuhle, baqilwa kumbe umuntu wathembiswa wabaleka, ngiyathandaza ukuba uNkulunkulu wami bathobe izinhliziyo kodwa batshengisele ukuba wena uyinkosi ethembekileyo. Siyathandaza ngegama likaJesu. Amen. Inkosi libusise balaleli, sihlangane ngeviki elizayo.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkungo.
Sike singene kwezabatsha sibonge lo ntungami linkungo khonapho.
Kwezabatsha namhlanje sikhuluma lo Brian Barak Ncube, yena ukubandla lezaphu. Ncube, kunjani mntakababa?
Ngiyaphila baba, linjani?
Ngasibile kakhulu kuzaphuyenzani ke?
Deputy National Spokesperson.
Yebo, wena usise mutsha sibili kakhulu. Kuyini okwakwenziwa ngene esikhundleni lesi? Wakhethwa kumbe bapho ngokuphosela?
Ngakhethwa. It was a presidential appointment. Because ngangike ngaserve as National Youth Chairperson for 3 years.
Kunjani ukuthi umuntu omutsha onjengawe engene kwezombusazwe?
Kwalobunzima sibe lobukhulu sesikhangela ukuthi eZimbabwe ezepolitics zikhangelelwe ebantwini abadala kakhulu. Ngoba intsha ikakhulu ayina msebenzi, so uyabungela ama resources. Ipolitics ikakhulu ifuna umuntu oyabe elama resources, so abantu abatsha bayesabela emuva njalo okunye okwenza bengabuyi issue ye-intimidation ababeyithola from estates, especially nxa uku-opposition uphikisana lebandla elibusayo akubi lula sebenzi.
Ye, nxa kungela khonoko okulenza ukuthi lizame ukuthi lingene kwezombusazwe, pho manje abatsha baphelela ngapi?
Yikho thina sikhona si-sacrifice ukuthi sitshengise intsha ukuthi it's possible ukuthi bangene ku-politics, siba-encourage bangene and babuye babe ngama-decision makers, babe ngama-policy makers, because asisoze siyekele ikusasa yethu isezandleni zabanye abantu njengabantu abatsha. So kuzamele sibuye noma kunzima kunjani. Sesikhangela ukuthi abadala lapha abakhona labo bafika ngokulwa belwela inkululeko yeZimbabwe, so lathi kuzamele silwe kodwa silwe impi ehlukene leyaliwa ngabadala.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke. Phosela ukugcina mfokancuku.
Ayingakutsho ukukhuthaza abantu abatsha ukuthi bangene balungisele ikusasa labo, ngoba ipolitics yizo ezicontrola yonke into elizweni. Singakhangela i-economy konke kuya kupolitics. So abantu abangene babe namandla ngekusasa labo.
Ngiyasabuzwa ke lo khuluma ke nguBrian Balak Ncube okubandla lezaphu. Sibonge kakhulu ungajike ngekusasa mvuka Ncube.
Ngiyambongelewa.
Yele iStudio 7 esakaze eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi inqobe eleNepal ngama wickets ayi-9-2 emdlalweni walo wokuqala omncintiswano we-ICC Cricket World Cup qualifier oqale namhla eHarare. Kubika uJoseph Njanji.
UFakandlovu uqale ukuqeqetha ngemva kokuba esethethe umhlalaphansi ekudlaleni ngomnyaka ka-2011.
Ngathi ngaqalisa kuma-juniors enduba primary school, lapha sathatha khona i-under 14 ingwe tournament. Then ngase siya kuBulawayo Chiefs, ngafika kuBulawayo Chiefs ngaba le mihlanhla. Umnyaka wokuqala ngikuBulawayo Chiefs sathatha i-championship Division 1, i-teamu yangena ku-Premier League, of course la isadlalayo. Then from there uBaba Spand, uLove Mosband wase ngikhuthaza ukuthi ngiqalise ama-juniors kuBulawayo Chiefs. So ngase ngiqalisa nge-under 20. So kahle ku junior league kumbe youth development liyakhotshwa kakhulu. Kumele ukhotshe ufundise umfana, ngoba umfana ufika engakwanisi ukumisa ibhola. Then kumele umfundise i-technique, kumele umfundise lama tactics. So ekukhotsheni aba especially alaba abancane, hayi kunzifuna i-commitment, sifuna uzimisele kakhulu uma ukhotsha abafana abancane.
UNdlovu waziwa kakhulu ngokuthi ngu-Anze uqeqetsha iqembu labasakhulayo leBulawayo Chiefs, lona elikhankasa kusigaba seZimbabwe Football Association Bulawayo Province Division 2. Kulelo qembu kule ndodana yakhe u-Anzlom Junior layo odlala imvimbi esandleni sokudla njengoyise kudala kwakhe.
Ya, ukudlala right back emdlala kuyangimotivate la. Ngibona ukuthi lami ndlala iposition yedlala ngokudala. Kuyangifisa i-confidence kakhulu.
UNdlovu omdala udlalele iqembu le-Highlanders okwesikhathi eside njalo beyingxenye yeqembu elicine ukuphakamisa isicoco se-league ngo-2006.
Ukudlala qala ngaqalisa kuZimbabwe Saints, lapho kwakukhotshwa khona uNkomo Jojo. Ngadlala 1 year kuZimbabwe Saints at under 13, and then ngasuka ngakwa Highlander ngadlala under 15, under 17, under 19, then ngadlala ku-reserve side. Then from there ngathathwa eChapungu ngo-year 2000, ngadlala kuChapungu 1 year ngangulone, and then Highlander yamngiza back 2001, then ngadlala up to 2008. So kuplay ngikere yami kwa-Highlander khonaphana kulama championships ango-4. Konte ngisuka kwa-Highlander ngahamba eBotswana Traffic Sporting Club, ngadlala 2 years up to 2010. Then after ngivele eBotswana, then ngabuya ngadlala kuKwela Town 2010 2010 to 2011. Then from there, ngahle ngayekela ibhora ngangena ku-coaching.
Nyakenye uNdlovu ube ngumsekeli ka-Agent Sawu ngesikhathi iqembu leBulawayo Chiefs elamajaha asakholayo liphakamisa isicoco kusigaba seBulawayo Province Division 3 okuyikho okwenze ukuba likhuphuke liyedlala kusigaba sika-Division 2 lonyaka. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanjini.
Ye lapho ke sizwe uJoseph Njanjini xoxa lo-Anselm Ndlovu wayengumvimbi yamaqembu abalisayele Highlanders leJapungu kanye leKwelaton. Siyaxolisa ngokuthi besithe siyalulethela ikhilikithi. Ulanilizwe ke ikhilikithi kolo manje.
Iqembu leZimbabwe likhethe ukuba eleNepal kube yilo liqala ukutshaya ibhola, njalo iqembu lezivakathi libuthelela amaranzi angamakhulu amabili lamachuma yithobaminomunye 290 lilahlekelwe ngabadlali abayithobaminembili. Kuthe leZimbabwe seliphendula lifikise lelo nani lilahlekelwe ngabadlali ababili kuphela, njalo lisalelwe ngamabhola angamachumi amathathu lanhlanu ukuba liqede ama-overs angamachumi amahlanu. Ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Ivan kanye loSean Williams badlale indima enkulu ekunqobeni kweqembu leZimbabwe njengoba betshaye amaranzi ayedlula ikhulu umdlali ngamunye. Ekuphoseni ibhola uRichard Ngaraba nguye okhuphe abadlali abaningi abeNepal njengoba ethethe ama-wickets amane. Komunye umdlali wesibaya sikaGroup A iqembu leWest Indies linqobele United States of America ngamaranzi angamachumi amathathu lathoba mnomunye 39. Kusasa ngomvulo imidlalo yesibaya sikaGroup B izadlalwa ngokulandelayo. Iqembu leSri Lanka lizadibana leUnited Arab Emirates, kuthi eleIreland lizanqikelana leOman. Yomibili lemidlalo izaqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu ke Njanji, sike sizwe zomculo.
Woza moya oyitshele.
Woza moya.
Woza moya oyitshele.
Salibonani bantu bakithi, obingelelayo nguJoel Mdolomba Mbambo, ngizalwa kwaNkosikazi eMbembezi ngaphansi kweBubi District. UJoel Mbambo ngumculi wezokholo gospel. Ngihamba neqembu elibizwa ngokuthi Izimvu Ezimhlophe, lona esilisungule 2019. Isungulwa yimi uJoel Mbambo nabanye abafowethu ebesikhonza sonke. Ngo-2019 lo salisungula khona iqembu, senze i-albhamu yethu yokuqala ebizwa ngokuthi iSodoma, kwathi ngo-2020 senza i-albhamu yethu lesibili elalibizwa ngokuthi eGolgotha.
Woza moya oyitshele.
Woza
moya oyitshele.
Nkosi
yethu
sikelela,
sikelela
izwe
lethu
lase
Afrika.
Woza
moya
oyitshele.
2021 ngenxa ye-COVID sehluleka ukukhipha i-albhamu lethu lesithathu, lona esilikhiphe ngo-2022 esemabili, elithi Ukholo Lwami, lelinye elithi Woza Moya. Okwamanje Izimvu Ezimhlophe zinama-albhamu amane, 4, aseqhube kakhulu impela, ngoba zona ziyatholakala futhi kuma-digital stores wonke, esingathi kubo MySpace, kubo YouTube, kubo Facebook, kubo Spotify, yonke nje indawo ku-digital stores ziyatholakala izingoma zethu. Ufika khona uthi Izimvu Ezimhlophe, noma uthi Joel Nezimvu Ezimhlophe, kuzovela izingoma zethu lapho. Oyabefisa ukuxhumana nathi angasithola kunamba ezithi 079, ikhodi ngu-0027, 079-704-6757. Ngiyabonga kakhulu owenu uJoel Mbambo.
Nkosi yethu busisa
umhlaba,
Nkosi yethu busisa
umhlaba,
Siyabonga kakhulu ke ngamajaha ekhaya lawa ke bacula okunye okumangalisayo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele besilazo. Ibandla le-CCC lithi liza kwethulela uZulu ngolwesithathu amagama abazancintiswa kukhetho olukhulu olozayo. Namhlobo kulusuku lwe Father's Day abantu abanengi besithi kumele kuqakathekiswe obaba. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Olivalisayo ngumthembo sithemba uGibbs Dube. Lilale.